Ela bakhethi weyo wolele
lesengalo
la phezulu
lesengalo
sibe chabula
lethe
awukhaya namuhla
sibe chabula lethe
silanga
selathina
sila
Zela yikala
ndangela
mangela
sasibeba
awona
webaba
yikosindeli
awumele thule
sasibeba
awona
webaba
yikosindeli pumula khona
waya
pumula
khona
Kala sisi
kala
kala kala
kala